njengamabandla sikubona bekufanele ukuthi kube lokumiswa ukuthi abantu bengahamba hambi ngenxa yokuthi inani elama infections njalo lenani labantu abesebesifa kumba bangathi abafayo ngale COVID umkhuhlane we-COVID-19 ubusumnengi. Ukuqhuba kwakhona khathesi ngikhuluma kanje bengisemalokishini sikhangela ukuthi uhamba njani, ngiyabona ukuthi amapholisa akhona avalile imigwaqo, abantu bephendukiswe ekuseni abangalazincwadi. Kodwa-ke ukumisa kuphela kwabantu ukuthi bengayi edolobheni lokuhlaliswa ngkhaya awusoze kwanele. Kumele ukuthi kukhangele ukuthi izibhedlela zilayo yini imithi edingakalayo. Kule mbhedla yini ekhona eTown Groof, iEkusileni, isibhedlela seEkusileni sivulwe, kuncediswe ukuthi sivulwe. Njalo lokuthi abantu abasezindlini bephiwe amacebo okuthi nxa usutholela umkhuhlane kodwa ungikhaya ungazivikela njani lemuli yakho. Konke lokuhlala kusasilela, ikakhulu information, ikakhulu izinto abantu abangaba lazo nxa bengikhaya kwenzela ukuthi bezivikele. Ngoba abaningi sebegula ngalo umkhuhlane, umuntu uyabe engikhaya kodwa engakwazi ukuthi ayenzeni.
Siyabonga. Ingqobe isikuwe Nkosazana Mathuthu. Uthini ngamazwi kamfundisi Sibanda?
Ngiyamuzwa umfundisi Sibanda. Yebo, khona nxa sesibhekela kwezempilakahle ukuthi kuvikela abantu bengathekeleleli igciwane, ibifanele libe khona i-lockdown, kodwa hayi enzima kangako. Mina ngingaba sezimba amavikela adlulileyo. Into engiyibonileyo ukuthi abantu abalandeli imigomo ebekiweyo ukuze bazivikele kuleli gciwane. Yebo, kungabekwa i-lockdown yena leyo esibekiwe, kodwa into emqoka ebidingeka kakhulu yikuthi abantu bafundiseke, babe lolwazi lokuthi kahle kahle kuyini igciwane le-COVID-19. Uthola abantu bebaningi endaweni eyodwa bebuthene, okwenza ukuthi izinga lokuthelelana liphakame kakhulu. Abanye abantu abagqoka amamaski, abanye abantu vele angiboni lokuwasha izandla, futhi sesibona njengakobulawayo kwalaphana amanzi awakho, angazi ukuthi abantu bayazi ukuwasha yini izandla.
Ungathi uhulumende we-South Africa umbona eluphethe njani udaba lwe-lockdown lolo?
Lapho South Africa sekuku-lockdown isigabeni sesithathu ku-level 3. Ngicabanga ukuthi okwamanje uhulumende we-South Africa ubeke imigomo efanayo kuye wonke umuntu owaseZimbabwe noma owakuphi okuyiuya phandle we-South Africa kumbe ongowase-South Africa. Sithemba ukuthi u-level 3 lo uzasiza ukwehlisa ukuthelelana kwegciwane leli. Izinga labantu abangenelisa ukuziphandela abavalileyo imisebenzi abangasasebenziyo liyakhula, njalo lokho kutho ukuthi indlala ebantwini layo iyakhuphuka. Okwamanje singatho sithi njengabantu abavela eZimbabwe, yazi abantu abalama-documents aphelele angabavumeli ukuthi babhalise loba yini usizo lulapha e-South Africa, kunzinyana kakhulu ebantwini abaseZimbabwe balapha e-South Africa, ngoba loba kutholakala ukudla lokho ngesinye isikhathi kutholwa yilaba abantu balamaphepha aqondileyo abavumeli ukuhlala lapha. Esikwaziyo ukuthi amaZimbabwenzi abaningi alawa amaphepha abavumeli ukuhlala lapha, so kuba nzima ukuthi babhalise lokho kudla kumbe lolo sizo oluprovidwa yi-government ye-South Africa.
Mfundisi Sibanda, ungasigqibela lingxoxo ngokusichasela ukuthi kambe leZimbabwe lona lingabe lisehlulwa yini, kuyini okungenziwa?
Vice President engabe nguye ngu-Minister of Health, bekufunakala ukuthi ngabe kudimwe umuntu obamba leyi ministry engaso Vice President, kuqashwe umuntu okhangele i-Ministry of Health ngenxa yokuthi siphakathi kwe-pandemic, siphakathi komkhuhlane obhuqa umhlaba wonke. Singeke sathi kunjalo kufakwe ukuthi umuntu obambe izikhundla ezimbili. Angikhumbula ngani iZimbabwe inkulu kangaka, kulabodokotela, kulabantu abangakwanisa ukubamba lo msebenzi bewenze kuhle. Okwesibili, corruption. Imali eningi iyadliwa ingena ezindaweni ezingafanelanga ngenxa yokuthi asila ndlela zokubamba into le-corruption le. Bona ngani yiyo edla izinto eziningi, ngoba sikhuluma kanje amanesi ethu kahala i-personal protection. Izinto ezilula uma ngabe uhulumende uyazinika amanesi. Ama-donations abe maningi ade siwabona. Kuvulwa ama-roli sibona ku-ZBC lezi mali ezinkanakati ezikhulunywayo, kodwa ukuthi nxa ungena ku-ground ukuthi uzibone zona ezo zinto awusoze uzibone. Ngakho kumele sidile le-corruption, kufakwe a-substantive minister ongakhangela i-ministry, ongiyokhangele i-ministry ye-health, ngenxa yokuthi siphakathi kwenkanakata kodubo olukhulu kakhulu. kudingakala ukuthi kube lo muntu ozabamba ngezandla zombili indaba